Isambulelo sika Johane. Isambulelo isahluko sokuqala. Lesi yisambulelo sika Jesu Christu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise inceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Wathuma isithunywa sakhe ukuyibonisa inceku yakhe uJohane, owafakazela ilizwi likaNkulunkulu lobufakazi buka Jesu Christu lakukho konke akubonayo. Ubusisiwe owafundawo amazwi alesi siprofethi, babusisiwe lalabo abezwayo bagcine okulotshiweyo kuso, ngoba isikhathi siseduze. Mina Johane ngithi kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuye okhona lowayekhona lozakuba khona, lakubomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, lakuJesu Christu ufakazi othembekileyo, olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo lowasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe, lowasenza saba ngumbuso labapristi kuNkulunkulu uyise, kakube kuye ubukhosi lamandla kuze kube nini nini. Amen. Khangelani, uyeza lamayezi, amehlo wonke aza kumbona, labo bonke abamgwazayo, ezizwe zonke zomhlaba ziza kulila ngenxa yakhe. Yebo, kuza kuba njalo. Amen.
Mina ngingu-Alpha no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu okhona, lowayekhona, lozakuba khona, uSomandla.
Mina Johane, umzalwane wenu lohlanganyela kanye lani ekuhluphekeni lasembusweni lasekubekezeleni esilakho kuJesu. Ngangisesihlengeni esithiwa yiPatmos ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yokufakazela uJesu. Ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Yezwa ngemva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo lisithi,
lokho okubonayo kulobe encwadini uyithumele emabandleni ayisikhombisa kwelase-Efesu, lelase-Semena, lelase-Pergamu, lelase-Thiyatira, lelase-Sadisi, lelase-Philadelphia, lelase-Laodikeya.
Ngase ngiphenduka ukuba ngimbone lowo obekhuluma lami. Ngithe ngiphenduka ngabona izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa. Phakathi kwezinti zezibane kukhona ofana lomuntu embethe ingubo ekhawula enyaweni, ezibophe ngeqhele legolide esifubeni sakhe. Ikhanda lakhe lenwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu obunjengongqoqwane, lamehlo akhe enjengamalangabi omlilo. Lenyawo zakhe zifana lethusi elikhazimulayo elihlanjululwe ngokutshiswa esithandweni somlilo. Lelizwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amanengi. Wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, lasemlonyeni wakhe kwaphuma umhedla obukhali inxa zombili. Lobuso bakhe bunjengelanga elikhanya ngamandla. Ngathi ukumbona ngawela ngasezinyaweni zakhe ngaba njengofileyo. Kodwa wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi,
ungesabi, mina ngingowokuqala lowokugcina, lophilayo. Ngangifile, khathesi sengikhona ngiphila kuze kube nininini. Ngilamakhiye okufa lawe ndawo yabafileyo. Ngakho-ke loba okubonayo okukhona lokuzakwenzeka emva kwalokho. Nansi imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonile esandleni sami sokunene. Lezi bane zegolide eziyisikhombisa. Inkanyezi eziyisikhombisa ziyizithunywa zamabandla ayisikhombisa. Izibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa.